lati bakithi balaleli abathandekayo njengebandla le MDC Alliance lapha eMadebeni South, sithanda ukuthi njengoba sesizwile umbiko okwedlula emhlabeni kuka mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF, elijaha njalo elisuka kithi lapha eMadebeni South esigabeni seSanzukwe eMangwe, sithanda ukuba sithi mayuyu langalezo inkathazo ilahlekela imuli yakomoyo kalale ngokuthula. Umoyo ibeyindoda ebidumile, ibeyindoda ebesiyazi kakhulu ngiqinisa ilizwe lonke balutshwana abangamaziyo. Lathi lapha eMadebeni South ibingumntwana wethu besivele simazi. Kube kubi nje kuba seze wedlula emhlabeni engabonanga uhulumende omutsha ozangena ngo-2023, uhulumende uyabe ukhokhela uNelson Chamisa, u-advocate president wethu we-MDC Alliance, ozaguqula impilo zabantu. Ilegacy kumbe ngathi ibizo alitshiyayo ubaba uMoyo yithi lapha eMadebeni South alikho likhulu kakhulu, ngoba akukho kubambekayo isingakutsho kuba utshiye senzele lokhu lalokhu njengabantwana beMadebeni South kumbe njengabantwana beSanzuku eMangwe. Kodwa sengitsho njalo, umuntu osethula kukhulunywa ngaye kubi, esingakutsho ukuba sithi kalale ngokuthula, kalale ngoxolo. Ibingasondoda ekhuthaza i-violence, ibingasondoda ekhuthaza ubudlwangudlwangu, ibindoda njena ezithuleleyo obekuyinto enhle ngaye. Angikhumbuli isiga esike senzakala sifaka umoyo phakathi uSimon Khaya Moyo phakathi ukuthi uphathekile ekukhuthazeni abalandeli bebandla lakhe ukuthi lenze kudlwangudlwangu njengalokho kwenziwa ngabanye. So ngakuloku sisamkhumbula kakhulu, njalo mhlawumbe lokhu kungabe kwenziwe ukuthi indoda mhlawumbe eyaphila ngezikhathi ezinzima, siphiliswa nzima thina laba bantu bebathembelelende libandla lakhe leli leZANU-PF, naye ngaleso sikhathi ibandla leli bengakabambani leZaphu bulawa abantu bakithi ngesikhathi seGugurahundi. Mhlawumbe yikho engingakusho ukuthi yikho kwamenzayo waba ngumuntu ongani kabisani lokudlwangudlwangu.
Nxa kulesehlakalo esinje, kuyini elikwenzayo njengebandla njalo sesikhangela umumo khona ngapho kwele Matabeleland South, unjani, kuyini elikubonayo?
Ngileqiniso dadewethu, iofisi kaChalimana wethu eMadebeni South izathumela incwadi yokukhalela ibandla leZANU-PF ngesehlakalo lesi senzakeleyo. Abantu lapha kithi eMadebeni South ngingeza ke ngithi bahlunukelwe, kodwa hayi njengoba ngichili kuba ibindoda edumile, ibindoda eyazakalayo, yinto nje esemlonyeni abantu abaningi namhlanje bakhuluma ngayo ukuthi ubusizwile ukuthi uMoyo uKhaya usedlo. So hayi, indaba esemlonyeni yabantu abaningi kakhulu, abanye balokwethuka, abanye njalo neqiniso ade sebenzisana labo balokudana. Ngileqiniso nxa ilanga selizwakele lomsebenzi lomngcwabo, lathi njengebandla sizathumela abantu abazahamba bayesimela bayesazisela bebutheni labanye abemoya nabebandla lakhe leZANU-PF. Sitshengisa ubuntu kuba hayi silahlekele sonke njengesizwe.